So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Mogela emoyeni ngomgqibelo mhlaka 20 kumbimbitho 2021 ngontungamili nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
imali yangkhona kayeneli ngezizathu ezithize abanye kade bengekho emsebenzini.
Bekuphithizela emadolobheni namuhla abazali bethengela abantwana impahla zokusebenzisa ezikolo ezivulwa ngomvulo, abaningi bekhala ngokudula kwazo.
Sonke lesi sisanasana lesiyaluyalo esisibona ku-opposition bexotshana besenza zonke lezi zinto ukuzuzisa iZANU-PF yoyodwa evunayo.
Abasekeli be-MDC Alliance bathi balokudana ngokuxotshiswa kwamalunga abo edale lephalamende njalo nje, kodwa kungelalutho olwenziwa zinkokheli zabo. Sileqembu lerumba elecholocho Great Sounds. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ubhubhe oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, njalo kwatholakala abangamatshumi amane lanye belomkhuhlane lo. Lokhu kutsho ukuthi asebethethwe yi-coronavirus selokhu ifike kuleli sebengu-1510, kuthi asebefunyenwe belayo sebengu-36652. Abahlatshwe ijekiseni yokuvikela lumkhuhlane izolo bangu-1685, okukhweze inani lasebehlatshiwe selokhe lolu hlelo lusungulwe kumaviki amane edluleyo laya ku-41,687. Bekuphithizela emadolobheni namuhla abazali bethengela abantwana impahla zokusebenzisa ezikolo ezivulwa ngomvulo, abaningi bekhala ngokudula kwentengo. Bakhala njalo ngokuthi izinto eziningi zithengiswa ngedola laseMelika kuphela. Kobulawayo i-trunk encane ibiza $83, kuthi enkulu i-$90. Izicathulo zona ziqala kubo $15, kuthi iblazer echiphileyo ibiza $48. Unobhala jikelele we-ZCTU umnumzana Jafet Moyo uthi abazali kabalayo limali.
Abaningi imali yangkhona kayeneli ngezizathu ezithize abanye kade bengekho emsebenzini isikhathi esidlulileyo kuku-lockdown, abanye njalo nje loba besiye emsebenzini iholo labo livele liphansi, abanye behluleka ukuhambisa abantwana ngokuthi iholo labo alikwaniseki ukuthi libhadale i-school fees lithengo lokufunakalayo. Yikho nje ababalisa abathize labo bekhonona bekhala ngokuthi abasoze bekwanise ukubuyela emsebenzini. Behluleka ke labo babalisi, yibo phela fakazali njalo behluleka ukuthi belungiselele ababo abantwana njengoba ikholo labo ke liphansi. Besikukhangelele ukuthi luba ludaba i-TNF elukhangeleleyo njengoba ama-sectorial bargaining councils esehlulekile phela ukulungisisa lokho. Yikho besifuna ukuthi i-tripartite negotiating forum ikhuphule ke ama-incomes kumbe ifake i-minimum wage eza kwenza ukuthi ke abazali bekwanise ukuhambisa abantwana esikolo. labo aba mabhizinisi sibona bakhuphulileke intengo yezinto zonke nje okusobala ukuthi lokho kade sikutshelwa isikhathini esidlulileyo ukuthi kule stabilization kungaba ama prices kungaba i currency yize sibili.
Zikhona yini izikolo esezikhweze ama school fees ngokuzwa kwenu njengabazali?
Singakezwa ke izikolo esezikhuphule ama school fees okwethemi yona le esikwaziyo ukuthi izikolo eziningi bese zazise abazali ukuthi imali efunakalayo imali ye US dollar imali ke engatholwa ngabane.
Umnumzana Japhet Moyo ngonobhala jikelele weZCTU. Kuloyisilisa weZimbabwe ohlala eMelika obotshiweyo ngemva kokuvuka ubhova watshaya umkakhe ngesando ebusuku waqeda walumathisa indlu yabo ngomlilo. Umnumzana Golden Makusha oleminyaka yokuzalwa engu 52 ubotshwe ngolwesine wetheswa amacala atshiyeneyo ngemva kokutholakala eqalekile endlini yakhe kulandela isehlakalo lesi. Akwaziwa ukuthi ababili laba bebebangani. Umkakhe utshele amapholisa ukuthi uzwe esehlaselwa kuphela ebusuku elele. Okwamanje ababili laba balaliswe esibhedlela. Umongameli Emerson Mnangagwa namuhla wethule umbiko esenzela umongameli wele Tanzania omutsha amhlophe kulandela ukufungiswa kwakhe ukuqala umsebenzi izolo. Unkosikazi Samia Sulu Hassan uba ngumongameli wakuqala wesifazana embalini yeTanzania kulandela ukubhubha kobe ngumongameli umnumzana John Magufuli ngolwesithathu. Umnangagwa uthe uzimisele ukusebenza kuhle lomongameli Hassan ukuze bathuthukise ubudlelwano phakathi kwamazwe omabili kanye lezizalwane zamazwe abo. Abasekeli be-MDC Alliance bathi balokudana okukhulu ngokuxotshiswa kwamalunga abo edale lephalamende njalo nje kodwa kungela lutho olukhanyayo olwenziwa inkokheli yabo. Lokhu kulandela ukuxotshiswa kwamalunga aleli bandla ayisithupha kuleli dale libandla le-PDP kuliviki. Abaxotshiweyo bagoqela umnumzana Tendai Biti lomnumzana Kucacaphulu. Sebesedlula amachumi amane abe-MDC Alliance abaxotshiswe ephalamende i-MDCT kanye le-PDP besithi bangamalunga abo. Sixoxele hlaziya ezombusazwe umnumzana efidlela Ncube.
Sonke lesi sisanasana lesiyaluyalo esisibona ku-opposition bexotshana besenza zonke lezi zinto ukuzuzisa izanu PF yoyodwa evunayo. Ilizwe liyadilika abantu beZimbabwe bayalahlekelwa ukuhlonitshwa komthetho lamalungelo abantu kuyaphela. NgesiNgisi sithi phecelezi okwenzakala ku-opposition is bad for democracy, bad for accountability, bad for the rule of law and bad for the people of Zimbabwe. Lapho okuvuna khona izanu PF, lapho okuzuza khona izanu PF, abantu beZimbabwe bayalahlekelwa ngokuba izanu PF kayisebenzeli bantu beZimbabwe. Ngakho ke kuqakathekile ukuthi abe opposition bakubone ukuthi baya kunanzelela lokho baya kulungisa, bangaphi izanu PF isivuno bayiphe igcwalise konke lokho ekuzuzayo abantu beZimbabwe belahlekelwa. Ilizwe lidinga istrong opposition, nxa ingekho iopposition eqinileyo ibande eqinileyo iphikisayo ilizwe liyadilika. Ngakho ke kuyingozi lokho okwenzakalayo, lizadilika ilizwe nxa kungela strong opposition.
Bayakhala abantu Ncube ikakhulu abasekeli be-MDC Alliance bathi kudala ibandla labo lidilizwa uMonzora begxotshisa amalunga kathesi sokuyi-PDP kodwa akulalutho olwenziwa yinkokheli ukuvikela ibandla.
Yebo bafanele bakhala abantu, bafanele basola abantu, bafanele bakhathazeke ngokuba nxa bebona i-opposition isiphela isilwa yodwa bona sebephelelwe ngamathemba kangaka, sekuphele imigwaqo, kwaphela izibhedlela, kwaphela izikolo, kwaphela imisebenzi, kwaphela i-industry, abantu sebephelele bebulaya indlala lokubuswa kabi, sekuphele ukuhlonitshwa komthetho, basebebona abantu sekuphela i-opposition eyethenjiwe ukuthi ingene endaweni yezanu PF esidilizile izwe kangaka. Bafanele abantu bakhale, i-opposition ngokunjalo kumele ihleleke ikwazi ukulwa lezanu PF, hayi ukuthi ilwe yodwa. Kumele bambisane empini yokulwa lezanu PF ukuthiwe umbuso obusa kabi kangaka.
Umnumzana efihlela Ncube ucubungula ezombusaswe.
Lamlela ndwandwe, lamlela mshweshwe, lamlela namabafuke mbula.
Kwezemaphandleni izakhamizi zeGwanda South sezikhuthaze uhulumende ukuthi engeze uncedo oluphiwa abaswelayo lugatsha lwe-social welfare ukuze bengabulawa yindlala. Kubika Walfred Ncube.
Izakhamizi zithi zululana kakhulu okwadala ukutota kwezilimi emasimini osekubathe njalo besendlaleni njenganakenye lapho izulu elingananga khona. Kungakho zithi kuyadinga ukuthi uhulumende engeze uncedo lokudla kupha uzulu emakhaya phansi kogazo lwe-social welfare ukuze zingabulawa indlala. Unkosikazi Regina Spanda osuka kuward 19 emlambaphele eGwanda South uthi izulu elanayo lonyaka ladala umonakalo emasimini.
Nxa kuyilokhu esikwabelwayo ubuhlungu into eniyodwa ngoba kuyadalwa ingaxanye bantu besimkhathi abangubinti irest beliyabevele ngeladulu, so sesifisa ukuthi into lenxa isiza ayithi wonke umuntu.
Unkosikazi Elkani Mlilo oyisakhamuzi eTakaliyawa layo uthi isimo sendlela sibi emakhaya.
Udubo lukhulu sibili asubele lincane. Lokho okuphiwa nguhulumente uyazi ukuthi kathe sikunje ku-welfare siyahola kulabe-welfare kwake kubuya amanye amadola, amadola lawana futhi kuthiwa abe-welfare lenelikho laku-welfare hhayi lihlala khona athiwa lisaholi laphana. Then idola lelana nalo lizathatha ipijananyana lichiya abanye abantu vele abahluphe ekhaya lokwanokokuthi angikwazi, sokusiya ngokuthi ungubani ungangena lapho kuleyo ndawo, bechiya abanye abantu bekuwa.
Uphinde wathi lanxa bethola lokho kudla bakuphiwa nguhulumende indleko zokuthola lumumbu bazibhadalela okudala ukuthi abanye bengakutholi ngoba bengelayo imali.
40 rand leyo ukuthi ngizayithatha ngaphi ngandlela bani uma ungelayo i-40 rand awutho? Indlala yakhona iyaba isibuhlungu kakhulu. Ngizokuthiwa khona hayi isaka lakho gogo lithethwe ngunazi bani ngokuthi unemali atshi yabona.
Unkosazana Phumzile Ngato osuke eThakaliyawa ophila ngokuthengisa isithelo number 8 uthi ukuqhamuka kwegciwane le-coronavirus ngezinye sesizathu esesidala ukuthi bahlaselwe yindlala.
Ukudla besengizigavuna ngoba bengingu-10 kg ngihlalehlale hambahambayo ngibona ukuthi sekuphelile, hhayi ngizigavuna sibili ngoba bengingu-9 ntambamayo.
Lanxa bekhala eGwanda South ngobhewule Matobo bona bakhangelele isivuno esinganeno kuthi umnumzana Luka Ncube.
Ngalesilayi thina ngilo kungangi amakhaba kula khabe but hayi inyawo chanyane nalela lomumbu yana ukuthi la umumbu wakhona ufutheke one day wahluka woma one day.
Ugatsha lukahulumende olubona ngokunakekela uzulu olwe-social welfare zansemandebeleni ludimule ezifika phosa iy'nkulungwane ezingama-25,000 zidinga usizo lokudla kudimule ezitholayo okwamanje zifika phosa 70,000. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemlambaphele eGwanda South ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Siye kuhlelo lwabesifazana.
siyalambulela kwesiphathelane labesifazana lelami osithandekile mhlanga. Lamhlanje sixoxa lo Nkosikazi Juliet Nkiwane, umqondisi wenhlanganiso ye Women Development Trust of Zimbabwe, ephathisa amantombazana akhulelweyo ngesikhathi se lockdown kanye lalawo asebelethile. Iwakhuthaza ukuthi abuyele esikolo.
Ngaba yimbangela yokuthi abantwana bezithwale kakhulu kuyini khona ngapho kuyafanana lezinye isigaba zelizwe kumbe kulesinye isizathu
abantwana kusuke kwavukela intokha ukude igold cane kwathiwa kule mali lapha lalapha abantwana ngenxa yokungenzelo abantu bahamba bonke abadala labancinyane kwayiwa khona le mgodeni yabona ngani kulapho yaphambanise kakhona
inhlanganiso yakho ibancedisa ngani abantwana
siyabanika imfundiso yokuthi ukuzithwala akuthi ukuthi kuphela kwempilo iyaqhubeka ngikhona ngxenye nje ningakaqali njalo umntwana lozelweyo uyafuna ukuphila uyafuna ukulungiselela so okudingakalayo ukuthi umntwana oyinkazana azivuthe babuyele back ebuntwini balalele futhi nemfundiso yabazali baxwaye ukuphonga ukuhamba nje bevumela ukulala lalo bathi uma bekwenza bakwasule njongo kani ama-consequences kulempumela ekuqineni engamnandi futhi emntwaneni ongafundanga ongasebenziyo enxa futhi ogcina ngugogo la ongasebenziyo olupheleyo kuyaletha ukuya la njalo siyabafundisa lokuthi kuzalwa umntu omncane kuyamlimaza emzimbeni kanti lokuya emacwaneni labantu umntana omncinyane kuyamlimaza emzimbeni lemikhuhlane minengi yizi zinto esizama ukuthi sibancedise ngazo sibabonise ngazo kunobuzima kodwa ngendlela yokuthi sise saqala ngabazali abazali bahlela ukubani sigcina sihlangane kakhulu nabantwana sibe
manje-ke labo abangabafana
silohlelo kumbe phambili nyana sibe-activity esifuna ukubiza abadala nabantwana ukuthi abantu abayazi into okuthiwa i-rap ukuthi kuyini nasinanzelele ungakhumbula kudala kule nto kuthiwa usibare abantu bangawotho kunye i-rap yeko adlalwa lobani bani abantu bangawotho ya-rap so sine program esilungisileyo ukuthi sihlangane lamapholisa babafundisa ukuthi okulungele ukulala lomuntu yilokho okungalunganga ukulala lomuntu yilokho kodwa ngathi siyabafundisa ukuthi impilo yomntwana oyimpazana kumele ihlonishwe ngoba abantu umntwana oyinkazana vele bazibonela nje kucansa kulayinye into abayibonayo imntwana oyinkazana so ukuthi umntwana oyinkazana yiyomba kambe ngofazi kodwa ule mpilo okumele ayiphile naye ulungele njengabasilisa ukuthi bagcinakale and ngumlando wabantu bonke obaba abafana namankazana ukuthi sibahloniphe sibancedi kakhulu engxenye sizakhulumisa nala ma-teacher especially ku-ECD ngapha ukuthi kungaba leli room ukuthi senawo abantwana abancinyane abazali bona babala abantwana abanjani sitshane nini ukuthi hhayi ngelanga elinje labomama babakhanela bahlala labantwana sikhulumisane laba abalisi babuye nina baze bamunyisa ngesikhathi esithize ngendlela iprogramu esizayilungisa ngayo laba abalisi labazali sithi thina i-drop infant sikhanelela ukuthi engxenye sithandekile omunye umuntu angase angagcine sihawukele abancedise laba abazali ukuthi engakube leshelweni lokuthi bapheke banika abantwana ukuncinyana nje ukuthi bongena besesikole labongena bahlaliseke esikole
leyo bekuyingxoxo lonkosikazi Juliet Nkiwane umqondisi wenhlanganiso ye-Women Development Trust of Zimbabwe asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo uhlelo olufanayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami usithandekile mhlanga ngikhona pha e-Washington DC
Siyabonga esithandekile singene kuhlelo liphuma lendaba
lingani lishona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba igama lami nguChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomunye wabazithi zinkosi zamaNdebele umnumzana Stanley Raphael Khumalo.
Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo baba Khumalo.
Sawubona mnewethu Chris Gande. Lami ngiyakubingelela njalo ngiyakwemukela mntana enkosi.
Ungasitshela ukuthi ngawaphi amazwi owayethulele isizwe?
Ebengujongile iwazisa isizwe ngomsebenzi lo esingawo ngibanika into engafana lokuthi yi-update ngobunzima esilabo ngenxa yokwanda kwabantu abazibiza ngamakhosi kwelikamthwakazi okugoqela lami. Ngakho bengijonge ukuthi sikhangele into le ngenxa yohlupho esisinika lona. Sekunzima ukusebenza ngoba selokhu ikakhulu kwafika indaba kabulelani le ngoba ngabantu ababe besebenza ngibona ababe belemali okwedlula thina sisebenza la kodwa kungayishiyo mali engagcina abantu kodwa kuyimali yokwenza khona lokho abakwenzayo lapho esidlule khona sithi sesibuyela sifica ukuthi sebefike khona abantu akade bengasiphathisa emsebenzini ubafice sebemadolo nzima sebesithi kutsho ukuthi kulombango sebekhuluma ngokuthi manje usetshenzwa kuthiweni sebesithi hambani liyolungisa indaba zenu bakhuluma into eziningi abanye sebeqalisa ukucila phansi abantu akade bengasiphathisa ukukhulula lesi sizwe masinyane mina lokho yikho bengikutshela abantu ukuthi yiyo le into esingihluphe kakhulu emsebenzini iyangikhathaza le moyeni wami ngokuvela belokhu bekhuluma ukuthi lo kayisiye inkosi oyinkosi yimi kabakhulumi nge-agenda yabo kodwa bakhuluma ngakhona lokho ngakho sekusenza umsebenzi ube nzima okunye bengifuna futhi bakwazi ukuthi la madoda wonke azibiza amakhosi sekudingeka ukuthi kube lendlela yokuthi uNkulunkulu angenele ukuze isizwe sikhululeke akhethe kumba afakaze lowo amenze waba inkosi ukuze umsebenzi uye phambili.
Abanye belokho bethandabuza ukubana inkosi uqobo ngubani phakathi kwakho labanye ababili ababalisa umnumzana Zwide Kalanga Khumalo lomnumzana Abulelani Lobhengula Khumalo.
Yeah, abantu abathandabuzayo kabathandabuzi lutho ngoba inkosi ilempawu zayo iyakhanya inkosi ziyavela impawu zenkosi njalo inkosi kayikhethwa ngabantu ikhethwa ngulowo oyikhethayo ngoba lowo oyikhethayo kumele la yabe inkosi phezu kwakhe so abantu nxa bethutshabe khuluma ngokuthi bona baphethe ubukhosi kumele baveze lezo mpawu njalo bakhulume uhlelo lwabo lokuthi bazinkosi nje bazokwenzani kutheni angikakuzwa uphuma khona lokho ebantwini bonke labo baqambayo kuba into ekhulunywa sengathi yimfanelo ngoba ubabamkhulu kwakuhambe kanje kanje kube kanti ubukhosi yinto yokubusa abantu kayisiyo nto ekayihlomkhulu okuthiyele yona kumele uphume ulohlelo lokubusa ikakhulu ngesikhathi esifana lalesi okuvuka ubukhosi bungazanga bube khona for the past 125 years ukuthi bakhanye belokuthandabuza ukubo lokhu akulanto umuntu angabenzela yona.
Okokugcina ngawaphi ofuna uwatshiyela isizwe sikamthwakazi?
Umlando engiwutshiyela abantu kulaba abafana lami abathutshe komthwakazi besithi bazinkosi ebengikutsho kubo yikuthi madoda kasibophene amabhrugwe ngoba izinto sekumele zitshintshe kumele kusale kule nkosi eyodwa ukuze abantu bakwazi ukulandela ukhomanda oyedwa hayi khona bebizwale 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 ngakho ke sekumele kungenele usomandla ehlukanise phakathi kwenyama lelo mgogodla njalo nginike amalanga ngathi mina kusukela namhlanje kusiyafika ngomvulo kumele kube sekube lento eyenzakeleyo eyokusekela lowo muntu oyinkosi ezavela kusomandla ngendlela zakhe eziyisimanga. Ngiyabonga kakhulu.
Lo ke bekungumnumzana Stanley Raphael Khumalo ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama nguChris Gande asidibane njalo neviki ezayo lilani.
See you. Sibongeke uChrisa sizigqibe ezosuku ngodaba lokuzilibazisa sihamba leqembu letsholotsho Great Sounds liphethe isingo yalo entsha ethi savumelana. Isikhulumeli saleli qembu uThamsa Nqasibanda
savumelana engakutsho kusingi track le ukuthi sasithini esikhuluma ngani kule ngoma engalunganga ehlatshelwa ngabantu ukuthi etsholotsho ugcwele izigebenge etsholotsho kwakhiwa kwakheki sasilama ukutshengisa abantu ukuthi hayi imkhumuzo ikhona endumbeni ngaze ulime wafaka i-fertilizer wafakani kodwa kutsho ukuthi indumba zonke sezinayo imkhumuzo ngakho ke etsholotsho imizi khona etsholotsho kuyakheka abafuna ukwakha etsholotsho bengakha njalo uthando etsholotsho lukhona yikho sathi savumelana
amadlalade kanje selilamangaki mhlawini
siliqembu babonkomo silama album angu-4 yokuqala i-album yaphuma ngo-2014 esibili ngo-2015 eka-2014 ayisithi impilo yanamhlanje eka-2015 isithi iSodoma neGomora eka-2016 yesithathu isithi iDeluka then sahlala sazokhipha ngo-2019 ethi isikhalazo sethu 2020 lapho esabuya khona lamasingli esakhipha khona sefeature inkunzi kaSlanke loTiza ngesikhathi kuqala icorona laphana sathi hayi ke nisetesta amazwi sabuya lenye ingoma yathandwa ngabantu kakhulu layo isingli track yayi project yenkunzi kaSlanke lifani original sabuya ke ngabo October sesikhipha le singli ethi savumelana.
Bangathanda ukuthenga umculo wenu balithola njani?
Iqembu libest eSouth Africa lapho esitholakala khona abangaphandle kwelizwe 0027 840 51 6403. Ngizaziphinda njalo 0027 840 51 6403. Yizo inamba abangathola khona kanti kuFacebook page bengabhala Tsholotsho Great Sounds yilaba ngasithola khona. Ngiyabonga baba uNkulunkulu.
Uphuma ke enkundleni uThamsa Nqasibanda leqembu lakhe leTsholotsho Great Sounds ngale ethi ikorovela abayihlabela leqembu leMasendu Boys. Great Sounds abahlabela ke kamnandi lapho besigqibela uhlelo lwethu sikhangele ebezihamba phambili bekuphithizela emadolobheni namuhla abazali bethengela abantwana impahla zokusebenzisa ezikolo ezivulwa ngomvulo abanengi beqala ngokudula kwalezi mpahla. Abasekeli be-MDC Alliance bathi balokudana okukhulu ngokuxotshiswa kwamalunga abo edale lephalamende njalo nje kodwa kungelalutho olukanyayo olwenziwa zinkokheli zabo. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo, umuntu ngamilinkumo.